Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngomvulo ebuseni mhlaka 2 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu namhlanje. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa uthi ilizwe lakhe liphakathi kokusiza abahlaselwa lizulu lesitefo kucyclone Idai eZimbabwe, eMalawi leMozambique.
Asemva kwalokho sathola futhi isicelo sivele eZimbabwe bathi bacela ukuthi sithumele nezinja ezizokwazi ukuthi ziyohlola zifuna abantu abawelwe amatshe, ngamatshe amakhulu aphuma entabeni.
Izakhamizi zedolobho leBeitbridge zithi umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mahati kumele avotshwe kulandele udlakela alwenze ngempela sonto lapho abikwa ubefuna ukugamula owayengumkakhe unkosikazi Tambuzane Mohate ngehloka.
Akusiko kade sekukhangelele emntwini yomdalo njengokhimbo Mohadi. Ukhimbo Mohadi ubaba akabe emkhangele ebebhisi sike ngomuntu ovela ebebhisi engu-vice president. So into kade bekhangelele bekhangelele ukuthi nxa besifana nonkosikazi wakhe kumele besifane okungakhanyeki bengasifani mhlawumbe kwabantwana bafundisana abantwana nxa ubaba egamula izivalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Impahla zokusiza abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland leMaswingo lulokhu lutheleka elizweni njalo izolo. Uhulumende weIndia unikeze eleZimbabwe indumba, umumbu kanye lamafutha okupheka. Odokotela beMedicines Sans Frontiers bathi bancedisa ngokwelapha abantu eChimanimani leChipinge njalo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo lazo zincedisa ngendlela ezishiyeneyo. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa usanda ukutshela umsakazo weUkhozi FM ukuthi ilizwe lakhe liphakathi kokuphathisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi kulandela izulu lesiphepho leli.
Asemva kwalokho sathola futhi isicelo sivele eZimbabwe bathi bacela ukuthi sithumele nezinja ezizokwazi ukuthi ziyohlola zifuna abantu abawelwe amatshe, ngamatshe amakhulu aphuma entabeni. EMalawi nakhona kushone abantu abaningana. EMozambique I think ba more than 600 abantu abashonile. EZimbabwe nakhona ngoba iye yafika endaweni ephakathi kweintaba ezimbili yashukumisa lezo intaba, kwagudluka amatshe ngesilungu ngoba ngilazi igama lesiZulu, i-village yonke was wiped away. The following day la bekuhlala khona abantu bekungesena i-village, bathathwa amanzi baphelela le eMozambique. So ingozi enkulu, much more than we can even imagine. And yangethusa mina ke ukuthi uma beye yadlulela southwards yeza ngapha beyizofika la KZN beyizosendela ingozi enkulu. So ngelishwa ke uNkulunkulu benathi, kodwa ke siyi-South Africa siyesathi no, le ngozi ebawele iwele nathi as a country. Ufanele as ilizwe elina elikwazi ukunceda, sinama helicopter, sina izinto eziningana. Enye into eyasinceda futhi ukuthi sibe namaqembu athize like i-Gift of the Givers ne-South Africa Rescue Association. Nabanye abantu abaningana, abantu abamnyama baye bangena endleleni bahamba bayonceda khona le eMozambique. Siyakubonga lokho. And sifuna ke ukuthi sihlale si-ready. Ngiye ngahlangana nama province wethu wonke last week this week ngabacela ngathi sihlale si-ready for ingozi enje engasehlela, ngoba kuyabonisa ukuthi i-climate change ngempela ifikile and yona into esifana ukuthi ibhekisane nayo sikwazi ukuthi uma kune-disaster enje we must always be ready to help our people.
Lo ngumongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa obesanda ukukhuluma lo msakazo we-Ukhozi FM. Izakhamizi zedolobho le-Beitbridge zithi umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati kufanele abotshwe kulandela udlakela. Abikwa elwenze ngempela sonto efuna ukugamula owayengumkakhe unkosikazi Tambuzane Mohati ngehloka. Ekhuluma le Studio 7 izolo ntambama, unkosikazi Mohati ongusenator weDali uthe kuliqiniso ukuthi uphose waganyulwa kodwa wala ukuxoxa lalomsakazo esithi silobe khonoko osekukhutshwe liphephandaba le-The Standard elithe umsekeli kamongameli welizwe. UMohati uthathele owayengumkakhe imota ezintathu ekhatshwe ngamapholisa edlula amachumi amabili. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBeitbridge, uMnumzana Morgan Ncube njalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC khonale eBeitbridge.
Yes, zile sibili kuthiwa umsekeli kamongameli ufikile lapho ayehlala khona. Ubuye namapholisa akade fika 25. Wasiya besafela unkosikazi wakhe iminyango ibivaliwe, so uthathe ihloka wagamula isivalo engena phakathi elisha unkosikazi wakhe futhi ufuna impahla zakhe azisiyayo.
Manje abantu bathini nxa bekhangele khonoko okwenzakeleyo, kakhulu nxa sikhangele ukubana ngumuntu omele ahlonipheke kakhulu uMnumzana Mohati?
Abantu ngapha bazondile kakhulu ngoba akusiko kade bekukhangelele emtini yomdalo njengokhembo Mohati. Ukhembo Mohati ubaba ngabe emkhangele ebhedbiji umuntu ovela ebhedbiji engu-vice president. So into kade bekhangelele bebekhangele ukuthi nxa besiphane nonkosikazi wakhe kungene besiphane okungakhanyeki kumbe bengasiphani phambili kwabantwana. Bafundisana abantwana ngoba ubaba egamula izivalo kuthi ukuthi abantwana bonke bebhedbiji bazagamula izivalo ngoba besibela nonkosikazi babo.
Ye, manje kusenzakala khona lokhu, bakhona yini abazamileyo ukulamula kumbe bakubukele njengoba bekulamapholisa?
Ukulamula uKhembo Mohati ngumuntu oyesabekayo ngapha ebhedbiji, so ukulamula akula kade bezama ukulamula. Ngizwa kuthiwa amapholisa yiwo aqine siyibamba kwa besifuna ukukhipha isikhali sokuthi amdubule.
Ye, manje abantu bona abesabi yini ukuthi labo bengagcina behlangana lokunjalo kakhulu nxa bekhangela ukubana kade sekufuna ukusetshenziswa isibhamu?
Abantu balokhu esaba kakhulu, yikho nibona namapholisa ayehlulekile ukuthi alamule ngokuthi bayamwesaba. So indoda esabisi esatshwa umuntu wonke, akula muntu ongamaduzelayo, iyenza ntando yayo lapha. Kade singizwa kuthiwa kule khampani eyababeyisebenza labobhuru bakhe kuphathi yakhe ufike lapho wakhipha izinto zonke ekhona amatafula wathatha ngizolokuezondilelisile ngapha ebhedbiji.
Bona bahlala ngaphi, katshana yini labanye abantu kumbe kwenzakale emphakathini? Khona
kwenzakale emphakathini sibili, yikho wona kulamapicture lawo abathethe ethethe imota zidonswa, unkosikazi wamthethe imota zonke, izivalo ziganyuliwe, kuyakhanya emapicture sibili.
Manje lina njengebandla lithini?
Thina njengebandla yes silokusizwela onkosikazi, hhayi singazweli ukuthi ngumuntu wezanupf, but sizwela ukuthi omama bamele bahlonitshwe xa kule problem, xa kule ikinga bamele basolve ngendlela enjani engeladlakela phakathi. Omama bamele bahlonitshwe, omama amele ngabakhanyuliwe ngamahloka ukuthi bathathe impahla. Umama lowo ngumama asili ohloniphekayo esigabeni lesi, ngusenator layo kungasenani ukuthi ngowebadlaliti but ngusenator we-Beitbridge, so umuntu ohloniphekayo akumelanga ayethuselwe ngaleyo ndlela.
Lo ngumnumzana Morgan Ncube isakhamuzi seBeitbridge njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC khonale. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBeitbridge. Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi uhulumende kamelanga evumele inkampani yezesa ikhweza imbadalo yamandla kagetsi. Inhlanganiso le yethulela umbiko kulandela ukucela kwezesa kuhulumende ukwengeza imbadalo ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli salinhlanganiso, uMnumzana Efidlela Ncube.
Tina njenge zakamizi, njenga batengi, njenga bantu abahlupheka kangaka phakathi kwelizwe leZimbabwe, kasivumelani lakancane lokuthi i-electricity amandla kagesi akhwezwe aye phezulu intengo yakhona. Abantu baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akufanelanga babe yibo bathwala ubunzima bezinto ezingahambi kahle zonke. Ukuwa kukazesa ukuswelekela kwe-electricity kakubangwanga izakhamizi zeZimbabwe ezi zihluphekelayo kubangwe yikuthi inkampani yakozesa ingaphathwanga kahle, inkampani yakozesa igcwele i-corruption, inkampani yakozesa ibhadala imali eningi kakhulu ebantwini abaphezulu abangama-managers. Inkampani yakozesa ilezisebenzi eziningi kakhulu ezingama-managers ezingadingakaliyo, okuthiwa ngesiNgisi phecelezi i-bloated, igcwele kakhulu phezulu inciphe kakhulu phansi, okwenza ukuthi imali eningi iphelele kubhadaleni abantu abangelanto abaye nzayo. Kanti ke kuyakuthi nxa kusenziwa amadili lawa awokuthi kutholakale i-electricity, baphanane labangani babo, sikubonile kukhulunywa ekakhulu ezinkantolo ebaphanane izimali labangani babo kungaze kwatholakala abantu abayibo abafaneleyo abanalolwazi lokuthi balethe i-electricity. Ngakho ke asonto esivumelana layo lakancane layo eyokuthi kukhwele i-electricity.
Alubana izesa ithe yayithola imvumo yokukhweza imbadalo, kuza kutshoni lokhu ebantwini abavele bethwele nzima?
Nxa ngabe uhulumende engavumelana lozesa ukukhwele amandla kagesi intengo yakhona, uzesa uyafana lamafutha ezimota. Ungakhweza i-electricity kukhwela yonke into elizweni, yonke kayikho leyodwa esala iphansi. Kuyakhwela isinkwa ngoba siphekwa ngamandla kagesi, kuyakhwela amanzi ngokuba asuswa lapha suka khona ngamandla kagesi, kuyakhwela impuphu, kuyakhwela yonke into ngokuba ukuba khona kwayo kulethwa i-electricity. Kuzaba ngokuthi izinto leziyana ezikhwelileyo emalangeni wona la adlulileyo zibuye zikhwele futhi, ngokuba phela labo yibo abazenzayo babe sebefuna imali yokuthi bayebhadala i-electricity. Okuzaba ngako ubunzima obukhulu kakhulu kwande ubuyanga ebantwini. Abantu abaningi bazaphuma emsebenzini bona laba balutshana kade besebenza, ngokuba amankampani engasenelisi ukuthi akhule esebhadala imali eningi kwi-electricity. Yinto engafanelanga iyenziwe yona leyo, ngokuba izalibulala ilizwe, ibange ubuyanga, ibange usizi, ikhweza izinto ezitolo, ibange ukuhlupheka futhi, abantu bathwale nzima ngento engafanelanga iyenzeke. Zinenge indlela zokuthi ilizwe libe le-electricity echiphileyo eneleyo, hayi ukuthi ubhadalisa abantu kakhulu. Zikhona ezinengi, ikutshintsha izesa ngendlela asebenza ngakhona, ikutshintsha indlela uhulumende asebenza ngakhona, ikutshintsha indlela umnotho ophethwe ngakhona, ikutshintsha ukususa i-corruption ekuphathweni kwaze, yokutshintsha into eziningi. Akudingakali ukuthi kuso sonke isikhathi ukuthi ungaba lohlupho lokuthi kuselela into ethile kube sekukhwezwa intengo yayo.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Ngesikhangele eziqhamukayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjini ye-ZBC lithi iningi lidaniswa yikukhuphuka kwentengo yempahla izitolo ngesilinganiso esingamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%. Impahla ezibalisa ifulawa, irayisi, amafutha okuphekisa, okokugeza, isepa yokuwasha, inyama kanye lelambazi le-cereal wonke kukhwelile. Umongameli Emerson Mnangagwa uzakhokhela ukuthanyela idolobho le-Victoria Falls ngolwesihlanu kuyonale iviki, kulandela isinqumo sakhe sokuthi ulwesihlanu wakuqala nyanga zonke lilanga le-National Cleanup Day, kutsho iphephandaba le-The Chronicle. Lapho-ke kuyabe kufanele wonke umuntu ahlanze indawo egqagqele lapho ahlala khona okwamahola amabili kusukela ngo-8 o'clock kusiya ngo-10 o'clock ekuseni. Iphephandaba le-The Herald lithi inhlanganiso yezifa ingafayindiswa imali efika amadola ayisigidi $1 million, ingaficakala iphule isivumelwano sokuthi kube yiyo eqhuba umdlalo we-COSAFA Cup ngomnyaka odluleyo. Izifa izahlala phansi le-COSAFA Disciplinary Committee e-Johannesburg kwele-South Africa ngolwesine, njalo isigwebo Sizalandela kungakapheli amalanga amabili okungaba umgqibelo. Kodwa izifa ingaseqa lesi isigwebo ingabonisa ukuthi ingaqhuba imidlalo le elizweni lonyaka. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7.
Sanibonani, mina ibizo lami ngingusigadula. Indaba eyenzakala eZimbabwe ikakhulu eyona le cyclone ehibhinge chimani mani le yindlela uNkulunkulu akhuluma ngayo. Mhlawumbe nxa uthi uyokukhangela kahle uzathola ukuthi izinto ezenzakalayo elizweni laseZimbabwe zimbi kakhulu, okutshengisela ukuthi uNkulunkulu uzondile. Lokhu konke okwenzakalayo kutshengisela ulaka lukaNkulunkulu. Kambe abantu bonke laba ababulawayo ngibone ngani izihlobo zabo zizwa kanjani? Abantu bephungulandwa nje, baphunga ukudutshulwa nje mahlayana bengalamacala bengalani, kungabi indaba zalutho, kungahluphi ihulumende, kungahluphi bani, kuhluphe izihlobo kuphela. Kambe libone ngani kuqondile yini konoko? Mina ngibona ngathi kuningi okuzayo esiza kubona, ngoba amagazi abantu laba ababulawa bengalamacala ayakhuluma, imiphefumulo yabo iyakhala. Kufuneka impendulo ukuthi kati sabulawelani, sasenzeni. Labaphilayo lokho bebuza ukuthi kati abantu abethela babulalayo, lababulala babenzeni. So kuningi eliza kubona okuzayo. Obekufuneka ukuthi aluba laba basiphetheyo bebele ngqondo ezigwanileyo, belenhliziyo ezilozwelo, futhi ngabe bahlala phansi baxolise, bakhulume ukuthi hayi kwaphambaniseka lapha lalapha. Ngaphandle kwalokho kuningi eliza kubona okumangalisayo okungazake kwenzakale eZimbabwe. Yonke into embi iyabusenzakala eZimbabwe. Lakho kuphumelela futhi sizahlala sikhala ngemali, sikhala ngemali. Imali ayikho, izinto ziyakhwela ngenxa yokuthi imiphefumulo yabantu iyakhala phansi. Ake ukuthi laba abakhokheleyo, abasikhokheleyo abaphambili, ake babone benze imbono, babe nembono, baxolisa abantwana babantu ababulala bengalamacala.
Yebo, sanibonani. Lathi sikhona khona lapho emsakazweni silalele. Ndlovu okhulumayo, sanetseni.
Linjani msakazi weStudio 7? Siyabonga ukusinika isikhathi lesi ukuthi sikhulume lathi. Izinto elizweni zilokhu zisoma zisiya phambili. Kathesi siyanikwa thina ama-RDGs imali leyi entsha kuma ekhokhe ingasiseyo US kodwa i-RTG. Manje ningasu siyathenga emashopu bathi namaphandle lapha bathi RTG imali enje ingayusa imali enje. So nxa sikompare thina ngeyusa lange-RTG sesibuyele phansi kakhulu, ngoba i-100 RTG ngasuthatha nge-US sukuma $40, wena uphiwa 100 US kati suphiwa 100 RTG, sukubuyela phansi kakhulu. Sicela uhulumende asibone kuba izinto seziwoma kakhulu elizweni zisiya phambili. Ngiyabonga imuchuma.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Ningakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024640318. Izaphinda njalo inamba zethu 0012024650318. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahlekisa welizweni le-Ukraine, uVolodymyr Zelensky, usenqobile kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe okwakuqala kungabi lokhetho lwesibili olo-runoff kunyanga ezayo. Unqobe nge-30% kwathi oncintisanayo umongameli Petro Poroshenko wamlandela nge-16%. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umkhuhlane we-Ebola oqhamuke elizweni le-Democratic Republic of Congo kunyanga eziyisithiyagalombili ezedluleyo uyamemetheka njalo akulula ukufinyelela indawo ezidinga uncedo ngenxa yokulwisana kulelo lizwe lokunye. Isizalwane zeMalawi sibikwa sesiqale ukuphindisela ukutshaywa lokubulawa okwenziwa osowabo kwele South Africa ngokutshisa amabhasi alelo lizwe aseMalawi. Izolo ntambama kubikwa kutshiswe ibhasi eya Intercape duze ledolobho leLilongwe. Izizalwane zeMalawi sibikwa zifunge zathi udlakela oluqondiswe kwabokuza lungaqhubeka eSouth Africa zizatshisa amabhasi lezimota ezithwala impahla ezeSouth Africa ezingena kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala abokuza kwele South Africa belokhu bedlela evalweni kulandela lolu dlakela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, umnumzana George Mkhwananzi, yena oyingcwethi ecubungula izombusazwe.
Abaphathi beSouth Africa abantu abasebukhokheleni kungumlando wabo kuliqhaza labo okumele balibambe ukuthi baxoxe bakhulume ngayo indaba le, ngoba umphakathi waseSouth Africa uzizwa uhlukumezekile ngokubona abantu abavela ngaphandle bephakathi kwelizwe, babona sengathi kubathathela isikhala esingesabo, kubancitsha umoya wokuphefumula, usuka nje kubenze bazizwe becindelezekile endaweni engeyabo. Yikho ke kumele abangabaphathi abakhokheli baseSouth Africa, noma ngabe zombangazwe, noma ngabe amabandla ezenkolo, noma ngabaphethe kuphi ebukhokhelini, bazwakalise umcabango wabo, umbono wabo ngalento, baqondise abantu, ngoba uma abantu bengasaqondiswa bazogcina besenza ubudlwangudlwangu.
Siyezwa kuthiwa eMalawi izizalwane zakhona le seziqalisile ukuphindisela zichisa amabhasi awe South Africa. Ubona ungani udaba lolu luzagcina lufika kuzinga lona leli yini kumazwe afana leZimbabwe?
Khona kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu bathi mabephakathi kwelizwe bazingelwe njengenyamazana, babulawe kabuhlungu sengathi izinto nje ezingena lutho ezingamelanga ziphile. Sengathi zona inyamazana noma uzizingela, uyazizingela kodwa uqophe ukuthi ungaziqedi. Konke lokho kwenziwe eSouth Africa ukuthi umuntu engumuntu ephila azingelwe njengenyamazana, abulawe kabuhlungu, kube sengathi into engenamsebenzi nje. Into embi kakhulu leyo. Ukusuka kwabantu beMalawi nabakwamanye amazwe bephindisela kuyisenzo esibi kakhulu ukuthi benze njalo, babe futhi bekungadinge kuze kufike kulelo zimo. Kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli baseSouth Africa buthule, akula sinyathelo esithile abasithathayo ukuthi lento bayigweme ingaqhubekele phambili, sekusenza labantu abangaphandle nabo bathi njengoba besenza into embenje ebantwini bakithi khona ngale, nalabo esibabona lapha noma beyimithwaselanyana futhi bengasithatheli umsebenzi, khona nje ukuthi siyababona ukuthi ngabe South Africa nathi sibenze ulunya ukuze bayeke lale nto abayenza phakathi ngale South Africa. Angithi ukuthi kuqondile, kodwa lokhu kubonisa ukuswelakala kobukhokheli eSouth Africa, ngoba ngabantu beSouth Africa kuphela, ibukhokheli beSouth Africa kuphela obungakhuza lento ime, hayi obamanye amazwe. Abamanye amazwe abangakwenza kuphela yikuthi baphindisele njengalokho esikubonayo. EZimbabwe nabo bangakwenza, njengoba nje ziyabonakala izimota zeSouth Africa ama-truck nazo zonke izinto ziyangena ziyaphuma. Uma befuna ukukwenza bangakwenza, kodwa mina ngithi kuyona into eqondileyo okumele yenziwe, abanike ithuba ubukhokheli baseSouth Africa. Njengoba nje namhlanje uLindiwe Sisulu behlangane nabantu abamela amazwe aseAfrika ukuthi uxoxwe ngakho abaphuya ithuba ukuze bathole isombululo ngalento.
Lo mnumzana George Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 esePretoria. Ngundaba ezivela eMelika, imbiko ithi umongameli Donald Trump weMelika yena obefuna osefuna ukuvala umngcele welizwe lakhe leMexico ulungiselela ukuqhatsha umuntu ozahlolisisa ukuthi imithetho yalolu daba iyahambelana yini kunhlangothi zonke zikahulumente. Umongameli Trump ubikwa efuna ukukhetha wayengumabhalane weKansas umnumzana Chris Kobach nowayeligqwetha elikhulu lesizwe umnumzana Ken Cusinelli. Bobabili babikwa belempono ejulileyo ngodaba lomngcele, njalo iningi likubona kuyikuqinisa amanyathelo kamongameli Trump ukuthi abantu abavela eMexico bengaphongungena elizweni mahlayana.
Yebo, 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 mzwaka komuhle, igama lami nguMaigobe weStudio 7. Nithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sihlaziya okubhekane labatsha okunjengokuswelakala kwemisebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukutshela abatsha emhlanganweni we-National Youth Indaba ukuthi uhulumende wakhe uzathuthukisa amabhizimusi abasakhulayo ukwenzela ukuthi bathole imisebenzi. Likubona njani okukhulunywe ngumnangagwa? Nxa lifisa ukungena kuhlelo, thumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo ebulenjini bokukhulumisana obe-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Kwezomculo namhla silozinja ziyamluma ihamba lobonakele besithi ngisize. Ilo buciko ke leyingoma nxa ukhangela ukuthi ubonakele yena owe-South Africa uhlabela ngelizwi elincane singathi soprano, ukuthi yena uzinja ziyamluma elakhe ngabona ngalifaka ku-alto kumbe i-tena. Nxa ilumbana lapha kuletha umculo omuhle okwamagama. Lo kabonakele weSouth Africa lozinja ziyamluma owecholocho besiqhubela uhlelo lwethu lalamhlanje Sithande ke ukubonga lo nkosi nathi Chingandebele obesilandela lapha kukhasi lethu leFacebook njalo esithu seJohannesburg esanten kodwa usola lokho okubikwa kwenziwe umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati olivalelisayo ngosithandekile mhlawumbe.